Izibotshwa ezigoqela uMethuseli Chuma, uDesmond Pendamazuba, uMarshall Ncube, uNokuthula Mlambo labanye bamiswe phambi kwedale likamantshi lamhlanje eTradegold Magistrate koBulawayo. Laba bantu bacalwa ngokuthumba impahla evinkilini leChoppies ezibalisa ifridge, igas cylinder, umtshina wokusika inyama lezinye impahla mhlaka 16 Zibandlela ngeviki uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini elizweni lonke jikelele. Izibotshwa lezi zimelwe ngamagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights abagoqela uMnumzana Lyson Ncube. Uncube uchasisa okwenzakale namhlanje.
Itshona njani Mahlabezulu? Yebo, ye indaba yabo Methuseli Chuma labanye abotshwe labo ababalisela uDesmond, uMashalo, uNokuthula, uClement, uSipho Nkosi Gumbo, uEvidence, uSisasenkosi, uThandekile Mzizi iqhubekile namuhla singene khona ecourt eTradegold lapha koBulawayo. Bona besethesiwa icala lokutshontsha kumbe ukutholakala belempahla ezingabe zicatshangelwa kubana zitshontshiwe. Siqalile namhla indaba yangikhona iqhubekela phambili, siqalile izolo yaqhubeka njalo namuhla. Be istage yona ilida ama-witnesses ayo, ongangokuthi kulo mpolisi obekade nguye obekade etshela inkundla ukuthi laba abantu embaqambileyo bacatshangelwa ukubana bagqekeza kuChoppies ngelanga leliyane likamhla ka 16 January abantu besenza stairway bona bejonge ukutshontsha. So namhlanje sihambile safika ezindlini zabo, istate bicele sikuthi kusesikhiweni i-inspection in loco. Inspection in loco yalokusitsho ukuthi liyahamba endaweni lapho kwenzakala khona icala, esikhiweni sisithi i-scene of crime. Bahambe ke bayetshengisa kumbe ba-indicate kumbe bakhombe ukuthi abayekho abakuthola babakubona kusenzakala kumbe abayekho abakubophela abantu endaweni ethize ikuphi. Sihambile ke namuhla lamanye amagqwetha, indaba le isenziwa yimi mina uLison Ncube ngilo mfo wethu uJonathan Tshwangirai lomunye ugqwetha okuthiwa nguCosta Dube. Sakwenza ke lawo ama-indications avumelana ke le nkundla ukubana indaba le izaqhubeka ngeThursday, lapho ke sizayenza le abayibiza bayithi cross examination. Lapho ke siyabe sesibuza ke ama estate imbuzo emayelane lalokho abakukhulumileyo ecourt namhlanje. Ngiyabonga.
Umtshutshisi uWhisper Mabhawudi, uMantshi, uNgoni Nduna, izibotshwa, amagqwetha labafakazi baye elokitshini leNew Luveve ku-513 lapho abafike bayaboniswa lipholisa elalicubungula leli cala eselingumfakazi esilugwini senkukhu, lapho izibotshwa ezagebha phakathi kwesilugu zafihla impahla abacalwa ngokuthi bayithumbile. Njalo umfakazi uchaze ukuba izibotshwa yizo ezabonisa amapholisa lapho ezazifihle khona impahla. Kusenjalo abenkundla bayenjalo emzini wesinye sezibotshwa, uNokuthula Mlambo, otshengise inkundla lapho agebhela khona igas silinda lomtshina wokusika inyama kanye lokuthi ifridge yayifihlwe endlini. Ezinye zempahla ezathunjwa koChoppies zibikwa zazifihlwe eZulu Khaya Lami Funeral Parlor eLuveve kubhizimusi likamniwabo wesinye sezibotshwa uSisasenkosi Zulu. Kodwa ekubuzweni intatheli zindaba, umnini webhizimusi leli uMnumzana Mbuso Zulu uthi ubengazi ukuba lokhu yikho okwenziwa ngudade wabo labangane bakhe. Udaba lolu lukhangelelwe ukuqhubekela phambili ngolwesine. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.